ngazo usuku lwethu lwesine u-day 4 masikhangele i-strike zethu ibe sisindo esisifakile kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osebiziwe enkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonalo lwenziwa lathi u-director boyd of labour. Xa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abanciphe isalari yabo abanciphe lelungelo lokuthi bakhulume ngeyinhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi, khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfuqo wenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile, kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zikhona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kuba phathi bezikolo lezo izethu ezivamile kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende usethukile isoneso esehlakalo esithola elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi sambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni isomile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Ikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje insuku lethu lwesine sikhangele insuku ezingamashumi lambili, ngokunjalo ukuthi sekufike insuku ezingalombili. Ezikolo ezithile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo ezizatho zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe athuze ababalisi bahleli baya na emsebenzini. Ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuya phambili. Sasa ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelela ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikaze sagubhula amehlo kumbe sadinda umqondo, uhulumende samtshela ukuthi kazisele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibhala amehlo. Thina abe athuza asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi, abe athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelela ukuthi bazangena njengoba yangeni imali iyeza bakhumbuze i-540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.